kuzima kakhulu ukuthi kwazakala ukuthi iDani Parliament lingabe likhethe kanjani ukuthi lime ecele lika Mnumzane Chamisa. Kodwa ngibone ngani okunye ongazokhangele ukuthi phela abafanele babhalele iDani leParliament ngalolo daba ngabantu abakhiza abafana nokuthi kungaba ngusekretary general. Ngibone ngani unkosikazana Khuphe usitheko khona ukuthi iningi labantu abakuParliament belizabe lesithi yena nguye oxotshiweyo. Ngibona ngani leDani leParliament lizathatha khonokho ukuthi lithi i-National Council ye-MDC ihlela ngokuthi okuqondileyo ukuthi ngoba yiyo ethiwe lelo lungelo lokukhetha lokufaka umthetho nxa kungabanga ne-Congress. Ngibona ngani khonokho kuzamhlupha kakhulu inkosazana Khuphe ukuthi alisane nakho emthethweni. Njalo siyazi phela ukuthi le bandla likaThamisa selivele lanikwa imali phande ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi sebevele bekhethile kudala ukuthi iqembu eliqondileyo.
IDale leHigh Court namhlanje lizahluza umbango webizo leMDCT phakathi kukaChamisa loMakhuphe. Ubona izala nkomona?
Ngibona lisibali lakho ukuthi uMakhuphe aphumelele ngoba indlela iMDC yezisibonje ngayo lesibekele sombuso esesibonje ngayo lapho kuzatshona uMnumzane Tsvangirai. Ibandla beselibonjwe ngendlela yokuthi lingenza nje loba yini ethandwa uMnumzane uTsvangirai. Lokuhlobo kutsho ukuthi unkosikazi Khuphe akanalo unyawo lokumangala nxa kuyukuthi abantu abaningi bavumelana lonyelo lwengatshana ye-MDC. Khonokho kuzayenza ukuthi i-High Court nxa ikhangele ikhangele ukuthi i-National Council ithini. Nxa i-National Council ingamnike kuhleli leyo eyobivele ikhona labantu akade bevelele khona, kuzawazima ukuthi iDale leHigh Court lithi hhayi kutsho ukuthi thina sikhetha ukuthi sime nawe ngendlela yokuthi wakhethwa u-Congress. Ngabe kuqakathekele ukuthi unkosikazi Khuphe wafakwa esihlalweni yi-Congress, kodwa laba abanye o-vice president akade bekhona abasekeli bakaTsvangirai ababili uChamisa noMduli babefakwe nguTsvangirai. I-National Council yasibamvuma bakhona ngomthetho kahle kahle bese befana nje belingana naye unkosikazi Khuphe ekade efakwe yi-Congress. Ngalolo hlobo akanakho ukuthi angawukhuluma ukuthi enibe namandla amaningi ukwendlula akaChamisa ngoba kaMduli.
Nxa umthethwandaba uthe wathi uMakhuphe nguye umkhokheli weMDC oqotho, kuyabe sokusitshoni ke lokhu ngodaba lokuxotshwa kwakhe eDale leParliament?
Kuyabe impela sokusitsho ukuthi ngasofana nabuye leParliament bese xotshwa abanye bonke laba. Kodwa khonokho kuyabe kuyikuyithwalisa nzima ekwendlula uMakhuphe ngoba ngibone kumsandawo ukuxotshisa iParliament yonke abantu abangangawo eParliament. Ngibone ngani kungamenza ukuthi yena nxa abantu kade bengamboni njengomuntu omubi kasithi seliphiwe lelo bandla, kuzenza ukuthi abantu abaningi bambone njengomuntu okubhidlizayo okungamphambanisa. Angibone ukuthi leyimpi ekuyimpi okufanele ayilwe kuze kube nje bekuleyo labantu abake bazama lama ngisebenze labo ngisebenze kabuhlungu ngomva ngoba naqotshwe i-National Council sizama ukuthi akhulumisane labantu abathize abafana noChamisa angaxotshwa. Kodwa kwehlule ngoba unkosikazi Makhuphe wasuka wacisha ifoni kulamalanga amabili efele ukuthi kufikwe esibangeni sokuthi i-National Council ihlangane iyixotshwe.